Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 8 kuLwezi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kuyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lakwamanye amazwe. Omelele ugcotshwa ukuba ngumongameli wakwele Melika uMnumzana Joe Biden uthi soku isikhathi sokuthuthukisa ilizwe.
I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance.
Izizalo nezakwele Zimbabwe zincoma indlela ukhetho lomelika oluqhutshwe ngayo.
Kuyacaca sibili ukubana ukhetho lolu lenza ngendlela efaneleyo.
Kodwa kulabanye abakuchothozayo konke lokhu.
Bayithuselana, bayathithisana.
Uginimbi indoda ebithanda izimota ezilohlonzi lokungena emidlalweni etshiyeneyo yokuzikholisisa kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abezempilakahle bathi abantu abaningi kabasawisabi kakhulu umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka okwethusayo emhlabeni wonke jikelele. Umebesigama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane eziyisificaminwembili 8498 asebahlolwa batholakala bele-COVID-19. Luthi kunani leli sebefika phose inkulungwane ezifanayo 7995 asebaphepha kumkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi lolu lubika njalo ukuthi abedlula amakhulu amabili lamachumi amahlanu 251 sebabhubha. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abafika izigidi ezingamachumi amahlanu 50 million asebahlolwa batholakala bele-COVID-19. Abedlula isigidi 1.2 million sebabulawa ngumkhuhlane lo. Abezempilakahle bathi umemetheka ngamandla umkhuhlane lo emazweni achiyeneyo ngoba abantu bayehluleka ukuzivikela. Udokotela Gary Shaba uthi eZimbabwe abanye abantu kabasalandeli iziqondiso zohlangothi lwezempilakahle ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Ngibona lokhu kubangelwa yikubana awuzange umemetheke ngendlela ekade sicabangela yona. Okwenze kwaba njalo yikubana abantu bebelandela izimiso ezazivele ezikhona. Osoza kwenzakala manje yikubana umkhuhlane lo usuza kumemetheka ngesiqubu esikhulu. Nxa sikhangela kwamanye amazwe anjengabo Italy labo Britain asebuyelile ku lockdown ngenxa yokuthi asesiba labayithi second wave of infection okuvezwa kubana inani labantu asesibela lo mkhuhlane lo usungezelela.
Udokotela Shaba uthi akumelanga abantu bayekethise iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Ngokunjalo lakithi lapha sikhanyelele ukubana kuza kuba lento efana nayo. Ukubana sizabona inani kumbe ngithi ama cases of abantu abale-COVID-19 iza kungezelela. Lokhu kubangelwa ukubana abantu sebeyekethisa. Ungakhangela emchoveni, ebhasini, kanye ndaweni zokuthengela izitolo, abantu sesisiya sibuthana, sesisiya sibambana sibaningi. So kusiba nzima ukubana umkhuhlane lo ubambeke ngendlela kade ubambeke ngayo. Osokuza kwenzakala ukubana sesizabona iningi labantu lisiba lawo.
UMnumzana Mlungisi Dube ohlala kobulawayo uthi kunengi okwenza abantu bengalandeli iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ezafakwa inhlanganiso ebona ngezemikhuhlane emhlabeni wonke jikelele eye World Health Organization.
Kodwa ke siwe sesinazelela ukubana abantu abaningi eZimbabwe sihlala siphakathi kwamalayini. Sinanzelela kakhulu endaweni ezinjengamabhenki, sinanzelela ukuminyana kunjengasezintweni ezinjengamabhasi, ama-public buses, ozubukho. So izinto zenezilazo izinto okumele kukhangelisiswe ukubana kuyalungisisa ukubana ungahlali kulamalayini, ungahlali kumiyeni endaweni ezinjalo ukubana umkhuhlane lo ungamemetheki phakathi kwelizwe.
uDube uthi abantu kukhanya engani sebephila lomkhuhlane we-COVID-19.
Ngoba sasinanzelela nxa i-COVID yayiqalisa uzonxa kubhalwa kumanyuzi ukubana endaweni enje sokulama 10 cases abantu bekhangele bedanile sebeyethukile, kodwa kwamanje ama cases noma engabe phezulu abantu mbona sebakuthatha ukubana into leyo sizaphila silayo ukuze kutholakale i-vaccine kumbe kutholakale umuthi walomkhuhlane. Kodwa ye esikunanzelela ukubana abantu ama-mask yokusanitizer bagcina ngakho.
Ikomiti ebona ngokuvimba umkhuhlane we-COVID-19 elenhlangothi ezimbalwa ezikahulumende ikhangelele ukuthi izakwenza imikhankaso emaphandleni lapho ezethulela abantu indlela ezishiyeneyo zokuzivikela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Wayengumsekeli kamongameli uMnumzana Joe Biden omelele ukugcotshwa ukuba ngumongameli wakwele Melika uthi sesifikile isikhathi sokuthi abantu badonse ndawonye ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe ilizwe. UBiden wethule lokhu izolo kusihlwa eDelaware ngesikhathi ethakazelela ukunqoba wakhe kukhetho lukamongameli. Unqobe umongameli Donald Trump olokhu esithi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. UBiden uthi uyabazi ubuhlungu bokunqotshwa kukhetho njengalokhu okwehlele uTrump nabalandeli bakhe.
For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric.
Kumele sinikane ithuba lokubusa ngoba ngiyakwazi lami ubuhlungu bokunqotshwa kukhetho. Ngakho ngokubona kwami sokumele sithuthukise ilizwe leMelika.
They are not our enemies, they are Americans.
Uthi sokuyisikhathi sokuthi abantu bathuthukise ilizwe leMelika njalo balwisane lomkhuhlane we-COVID-19 omemetheka okwethusayo.
This is the time to heal in America.
Abantu basinike umlando ngokuthi sisebenze kadalala ukwenza ukuthi silungise ilizwe. Bafuna ukubona ukuthi umuntu wonke ulamathuba njalo ukuthi silandele lokho okuthiwa yi-science. Sibe sesigangela futhi lange-COVID-19 ukuthi siyayinqoba, sizalwisana layo okumangalisayo.
And the forces of hope in the great battles of our time, the battle to control the virus, the battle to build prosperity, the battle to secure your family's health care, the battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country.
Umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris uthi uBiden waba lesifindi sokuthi akhethe umuntu wesifazana ukube ancintise laye kukhetho lukamongameli.
He had the audacity to break one of the most substantial barriers that exist in our country.
UJoe Biden waba lesifindi sokuthi angikhethe ukuze ngingene khonapha, kodwa angisiyo ukugcina ukuthi ngikwenze lokhu.
See that this is a country of possibilities, and to the children of our country, regardless of your gender.
Olandela ezombangazwe elapha kweMelika, uMnumzana Phithizela Ngcobo uthi uyakuthakazelela okwenziwe nguBiden.
Ukunqoba kukaJoe Biden loKamala Harris kube yinto ekhanya ithakazelelwe ngabaningi lapha eMelika, ikakhulu labo abahlala emadolobheni. EMelika abantu abaningi bahlala emadolobheni bande ukusekela ibandla lamademocrats, ikanti labo abahlala emakhaya bande ukusekela ama-Republicans. Ngakho zathola ukuthi emadolobheni abantu bayathokoza, sebegcwele phandle ezitaladeni, bayajayiva lokunye okufanayo. Ikanti laba abasekela umongameli uTrump abaningi bakhona sebephandle bayatshengisela, ikakhulu ezigodlweni zama-states lapha okufana nedolobho le-Lansing eMichigan, e-Atlanta, eGeorgia, lendaweni ezifanayo njalo njalo, bathi uhlelo luhambanga kakuhle. Okuqakathekileyo ukuthi uKamala Harris ungumuntu wesifazane wokuqala elizweni leMelika ukuthi ekhethe ukuba ngumsekeli kamongameli. Elizweni lanamhlanje sikubona kuyinto enhle lokhu ngoba
amantombazana mhlaba wonke labesifazana futhi bonke mhlaba wonke kuyinto enhle lokhu kubona umama bekhokhela ngoba kuthi ukuthi izikhathi sezijikile.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu layo ohlala kule Melika uthi kuyajabulisa okwenzakale kule Melika.
UKamala Harris uyisibonelo esikhulu ozakusipha ukuthi lathi si abantwana abakhulayo bakhangela ukuthi bangaphumelela bafunde kuye. Kodwa okunye okuqakathekile kakhulu engikubonayo ukuthi lokhu kube isifundo sibili kubani kupresident okhona ukuthi uphumile esikhundleni. Njengomuntu obeziphakamise kakhulu mbona ngani kumfundisile uzehlisa kanye labantu bakhe ngoba bebelegunya elikhulu engani iAmerica ngeyabo sesikhwameni sabo. Nxa kungabalethanga phansi lokuthi babe lesifundo sokuhlonipha abantu kumbe ukuhlonipha umhlaba angazi ukuthi okungabaletha phansi yikuphi.
Okwamanje uBiden ulamavoti abizwa ngokuthi ngama-electoral votes afika phose amakhulu amathathu 279 kuthi-ke uTrump uthole edlula kancane amakhulu amabili 214. Ukhangelwe ukuthi kuzavalwa kutsha amavoti eGeorgia njalo akucaci okwenzakala eNevada loba nje uBiden ekhokhela. Usenjalo kulabantu kwele Zimbabwe abathi bamangaliswa indlela okuqhutshwe ngayo ukhetho eMelika kube labanye njalo abathi lwezwe ngemfanelo. UBathabile Masuku uzethulela lolu daba.
UMnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezombusazwe uthi belubalulekile ukhetho lukamongameli lweMelika obekungqikilana umongameli Donald Trump lowayengumsekeli kamongameli uMnumzana Joseph Biden.
Yenxa sikhangela ukhetho lweAmerika kuyacaca sibili ukubana ukhetho lolu lenza ngendlela efaneleyo ngoba lo mongameli wangakhona uDonald Trump nguye okhona naye ukubana ukhetho aluhambi kuhle okutshengisela ukubana lalabo abalamandla abenelisi ukuthi bemanipulate ukhetho. So ngokubona kwami khona lokhu ukuthi abantu bayenisa ukuthi bechothozwe ukubana ukhetho luhamba njani njalo lokuthi yena lo ongumongameli laye ubona zani ngeqila kutshengisela ukuthi hayi ukhetho labo luseduze lokuba lukhetho oluhle sibili.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo, umqondisi wenhlanganiso yeibhethu likaZulu, othi ukukhonona kukaTrump kukhomba ukuthi kalawo amandla phezu kwempumela yokhetho.
Bona ngazathi ukhetho lweMelika lungabe lukhululekile ngoba konke kuyabalwa, konke kwenziwa ngcweke. Lo ngabe sekhala ode ngumongameli isithi akungana kuhambanga kahle, mbona ngazathi akakho honest ngoba kunzima ukuthi kuthiwe umuntu ongiyo obambi i-state machinery izinto kazihambi kahle. Siyazi i-America lilizwe elikhululekileyo, amboni ukuthi bangamtshontshela ukhetho. Mbona ngazathi yena kakhulu usuke wabalekelana lokukhangelelwe ngamavota.
UMnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, uthi ukhetho lolu belubalulekile ngoba akulambiko yodlame ukuboshwa kwentatheli izindaba lokunye.
Akula muntu othwele amasotsha esiyestrithini ethusele abantu ukuthi hambani levotela mina. Akula muntu obotshiweyo ukuthi ukhuphe umbiko ongahambelani le government ye-America. Konke ku-free, ku-democratic. Yikho siyakubonga ukuthi abantu be-America lokhu bele democracy naleyo.
Kulabanye abasola indlela ukhetho oluqhutshwe ngayo besithi akucace okwenzakala kwele Melika. Omunye wabachothoza ukhetho lolu ngumnumzana Malaki Nkomo okubandla lezano PF.
Yithi thina lapha e-Africa kuyindaba enhle kakhulu ngoba sebekubona ukuthi khona ukwenza ama-elections ayisikho khona ngendlela ababekukhangela khona. Thina senza ama-elections ethu aze abe ngcono kulalokho kona abakukhulumayo. Ungakunazelela khathesi bayatsho bayithuselana bayathethisana bakhuluma izinto eziningi kakhulu. So ngezinye indlela sokube yisifundo umhlaba wonke ukuthi America kade lenza i-captain ye-democracy ilamanga. Ubuqile abakutsho ukuthi kwenzakala sesibubona bukhona ngale kubo elizweni labo lase-America.
Omunye njalo obambe wangaphansi umnumzana Ronald Hungwe ohlala kobulawayo.
Kodwa ayisho sikubuye sikubone njalo ukuthi uDonald Trump ufuna ukuchallenge, uyachallenge ama-results lawa asephumile. Kuyasimangalisa lokhu ukuthi kambe nxa kungenzeka into enjalo e-America esibathembileyo thina sebesithi uhambe njani kithi. Sikhangela ukuthi besethe i-example kungabi lokudlwangudlwangu njalo abantu beyakusetha ama-results abephumile.
UTrump ukhonona ngempumela yokhetho lolu esithi bamqilile, kodwa ababona ngezokhetho bathi uTrump uhlaba umkhosi ngenxa yokuthi ubengakhangelelanga ukuthi enganqotshwa nguBiden. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amapolisa athi umnumzana Genius Katungure waziwa ngegama elithi nguginimbi kasekho ubhubhele engozini yemgwaqweni ekuseni namhla eHarare. Iphephandaba leHerald libika ukuthi ubhubhe labantu abambalwa akade ehamba labo. Amapolisa athi uGenimbi waziwa ngezokukholisa njalo lokuba lezimota ezilohlonzi ubhubhele eBorodel. Abanye bakhe bathe baphela emoteni akade behamba ngayo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump obedlala igolf ngesikhathi esizwa umbiko othi usenqotshiwe kukhetho lukamongameli uhle wabuyela ngesiphangiphangi eWhite House, lapho afike wethula imibiko eminingi enkundleni yeTwitter esithi uqiliwe kukhetho lolu. Loba kunjalo, inkokheli yamazwe atshiyeneyo abagoqela umongameli Emerson Mnangagwa itshayele umnumzana Joe Biden ihlombe ngokunqoba kwakhe ukhetho lukamongameli. Umnumzana Obala Obala wakhulela kule Ethiopia ngomunye wabantu abanqobe ukhetho nomakhansila edolobheni le-Austin eMinnesota. Wabona abantu abaningi bebulawa elizweni lakhe wabaleka waze wayafika kwele Melika. Wahlala enkambeni ezigcina iziphepheli okweminyaka elithupha. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngixoxa lo nkosazana sichathele Nyati uMamdluli. UMamdluli uhlala khona ngaleke kwele Botswana, yintombazana ezihlalele yodwa. Ngokudaba lwethu lamhlanje sikhangela khona ukuthi kulabantu abaningi abangayendiyo ukuthi kambe kungabe kuhamba njani. UMamdluli uzawamukela kuhlelo mama.
Yebo baba, linjani?
Siyaphila, kunjani khona ngapho?
Hayi, ngapha kuright, lo nyaka izulu likhona.
Ye, akusitshele uMamdluli, siyabona ukuthi abantu abaningi kulezi nsuku abayendanga. Siyakwazi ukuthi lawa wendanga. Kuhamba njani uMamdluli?
Angazi ukuthi ngingathi okubangela ukuthi abantu bengayenzi. Bengabona yimpilo esiyiphilayo, abantu kumbe sisuka sibe obaba labo bayesaba ukulobola abantu abangomama ngendlela yokuthi kabalamali kumbe isimo sangikhona esikhona emhlabeni angikwazi ukuthi kwenzakalani. Ngoba ungathi uyabuza uyezwa abanye obaba besithi kangilani, bakhona labo baba abangathathanga labo mama njalo abangathathanga. Amsha sisuka sibe sesiyakhangelana kakhulu impilo esiziphilayo.
Ukukhangelana lapha uthole uMamdluli,
kakhulu omama abanye bakhangela izizwe angaboni ingane ubaba lowusuka kakhulu kuba nzima ukuthi azinikele kuli. Abanye njalo uyakukhangela ukuthi lapha vele ngezesikhathi sami lomuntu asiye muntu engingayakhalayo. Abanye njalo okunye okubangela ukuthi obazingananzela ngokuningi bawelwa ukubalo umkhuhla ngengqondo ukudebeni bathina besiyagcwala emadebe. Omama esikhathini esiningi sinani inamba ithiba phezulu, kodwa kungakhuphi inamba yabobaba basemadebe labo mama abangaphandle. Uyathola ukuthi engxenye kuyabhalansana ukuthi sonke ngabe siyathola imizi. Manje into ethuphayo ukuthi obaba bathina besiyegenzi bethina bebulawa into ezinjalo befina abanye begula umkhuhla ngengqondo. Ungananzela kakhulu obaba abaningi abanye bayandele ngumkhuhla ngenalo angazi besona kuthi kunje ngikulume kuzisende kulume kungayisisi.
Ye, siyabona njalo lani-ke kayangena abanye kwaba kathaselilandi ukuze posamazwe sokuhamba njani kulokho.
Into ngisithi abanye basuka bekhangele ilife yabo iphila like mina ngingu-business woman ngiyathengisa. So abantu abangobaba samsenzi babesithi omama abanjengalaba
Lingali chona njani mtokaza mshe, zimpapo mshe, ngalibingelela kuhlelo lwa namhlanje. Namhla kuhlelo sixoxa lo Brandon Moyo, ingcwethi ekhangela udaba lomkhuhlane wechukela, i-diabetes. Kulumnyaka, umnyaka kaLwezi, umhlaba wonke jikelele unanza usuku lwe-World Diabetes Day, mhlaka 14 Lwezi. Sixhume uMoyo ukuthi asitshele okuningi mayelana ngalomkhuhlane. Moyo ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okuningi ngokuqhatheka kwalomnyaka lapho umhlaba wonke jikelele uqhathekisa abantu abaphila ngomkhuhlane wethukela.
Okuqhathekile ukuthi abantu abaningi bazazuza ulwazi ngethukela ngoba bebaningi abagulayo bengakwazi ukuthini ethukela.
Abantu kweZimbabwe balalo ulwazi oluthile na mayelana ngalomkhuhlane njalo bakhona na abatsha abaningi eZimbabwe asebebanjwe ngalomkhuhlane?
Baningi sibili abantu abatsha ababanjwe kodwa ulwazi lululutshwane.
Moyo, awuchazisele abalaleli ukuthi umuntu obanjwe ngalomkhuhlane uhlangana ngezinto ezinjani?
Umuntu obanjwe ngalomkhuhlane uhlangana lobunzima sibili obuningi kakhulu. Ngoba uhlangana lokuthi uyaphangisa ukulamba, uhlangana lokuthi baba lama-problems omzimba, yaba le-default, yaba lenyawo esihlala zingathi zibuhlungu, ulamba masinya, ule-problem yamehlo, ule-kidney failure lakho kanye ukunjani ukudinga i-insulin yona le. Ngoba sometimes uthola ama-families i-insulin yona le njani. Itholakala nzima.
Hayi, siyakuzwa Moyo, phosela amazwi akho okugcina uchasisela uZulu ukuthi abaphila ngalomkhuhlane kumele baziphathe njani.
Ya, kumele aziphathe kahle umuntu ngoba yena okuningi okwakhe akusafana nabanye abantu. Okuningi ama-activities lokudla akusafana nabanye abantu. Kumele adle kahle, adle ukudla okuprescribed ngudoctor, ukudla okuhigh in fiber. Fanele abe natural as possible. Dozake eziningi natural as possible. Imizimba ihlale ihlanzekile. Uma kudle into abehlupha kumele bahle baye ezibhedlela ngokuphangisa.
Sithanda ukubonga uBrandon Moyo ngokungena kuhlelo.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Esoku isikhathi sokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamilinkumo. lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kulelo hlelo lwanamhlanje. Njalo ngiyalibingelela abalaleli, ngikholwa libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizafuna ukubala namhlanje uMakhosi esibili ichapter ka 7. Sikhangela ukukhululwa kweSamaria eyayivinjezelwe. Sibona ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa abantu bakhe. Ivesi ka 3 kuba kukhona amadoda amane esangweni ayilobulephero akhulumisana esithi, silaleleni lapha size sife na. Kuba singena phakathi komuzi kulendlala khona, sizafela khona. Uba sihlala lapha siza kufa futhi. Asihambeni siye esihoqweni zamaSamaria. Uba engasibulalanga sizaphila, uma esibulala sizabe sifile njalo. Asesuka ke ayangena khona. Kodwa sinananzelela ukuba ungaqhubeka ngale ndaba, uzabona ukuthi amaSamaria uNkulunkulu wayesewenze abaleka. Becabanga ukuthi kule mpi enkalakatha ezayo bathiya ukudla, bathiya yonke into. Kodwa ukusukuma kwamadoda lesilephero lanamane engame sithi sina siyafa lapha kuphela, besiyadinga uncedo, kwagcina kukhulula iSamaria yonke eyayivinjezelwe yisitha. Kwaso kule ndlala eSamaria abantu sebesidla abantwababo. Kwakule ndlala abantu besidla amakhanda abomabhemu xa edulo kokuthi asathengeki. Ngakho siyananzelela isifundo lapho engifuna sisifunde. Okokuqala ukuthi amadoda la amane afika akhulula iSamaria, ananzelela ukuthi uNkulunkulu wayesehambe phambili waxotsha isitha esasivimbezele idolobho kwaze kwaba le ndlala. Babe lobulephero. Wena ungathi khona apha ucabanga ukuthi ngenxa yesimo kiso sona uzibone ngani ngumuntu ongancedi lutho. Wena ngenxa yesimo kiso sona uzibone njengomuntu ongeke wenza lutho olunganceda abanye abantu. Amadoda la ayilobulephero, nxa wawulobulephero kudala wawuxotshelwa ngaphandle kwedolobho, ubuhlala phandle nje esingathi kumbe kumara lapho uyabudobha khona ukudla, udobha khona ingcekeza, yikho lapho uyabusidla khona. Okokuthi uyabungasengumuntu, akula muntu ofuna ukuba duzane lawe. Kodwa amadoda la singakhayela isimo sabo, kwasekuyisimo sokuthi babengathi bona awungcono sizihlalele sifele la. Ababelunyile abantu ababefuna umuntu wonke abephakathi eSamaria babengalaplani bona. Kodwa la amadoda amane ayilesilephero yiwo aba lesibindi sokuthi kanti madoda singaze sife lokhu sihlezi phansi njani, asisukumeni sizame ukwenza olunye lutho. Ngakho wena la ungabe kusimo soneso, okokuqala ukuthi abantu bakulahlele phandle ngokulesilephero abakufuni, kodwa uNkulunkulu angakusebenzisa isilephero. Njalo nxa sikhangela eBhayibhelini sasimele isono. Manje kuyamangalisa ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa abantu ababelahlele kathana. Yibo uNkulunkulu abantu abafunayo bona lapha. UNkulunkulu kakhetha ukuthi wena ungubani. Umusa wakhe wenza ukuba asebenzise loba ngubani. Wena ungabe ukhona apho usithi hayi nxa mina ngeke ngathumayela, nxa mina ngeke ngenze ezinye izinto, nxa uthi nxa uzikhangela impilo yakho uzibone umotshakele. Kodwa uNkulunkulu umusa wakhe wenza ukuthi wena okhanisa umotshakele ube lusizo olungasiza lukhulule idolobho lonke. Ngoba amadoda la amane la akhulula iSamaria. Ngakho ngiyakukhuthaza namhlanje, ungabe ukhani ngumlephero, ungabe ukhani ngumuntu ongasancedi lutho, kodwa uJesu angakusebenzisa.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba siyathandaza abantu abakho abalaleleyo abafuna ukusetshenziswa nguwe. Ngabe ungabathinta ubaphakamise ngomoya wakho oyingcwele, bakusebenzele bayitshintshe izigaba lapho abaphila kizo. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Sikhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.